Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 27 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngokubona kwami ngibona ngaluchamisa lapha usedlalisa isikhathi langama resources angelawo. Kutshengisa ukuthi impumela esifakwe ngumthethwandaba we-constitutional court ayisoze intshintshe. So ngcono ayekelane lakho abone ukuthi angalungiselela yini kahle ngo-2023.
Umanyano we-MDC Alliance uphakathi kokuqoqa ubufakazi ozabukhweza edale le-African Commission maduze udinga ukuthi idale leli lesule impumela yokhetho. Kodwa abanye bathi uChamisa udlala ngesikhathi.
Kwaba le demand enkulu, inkukhu asekho phandle. Inkukhu sezizilutshwane, so thina sibuya njengezimavini, silazo inkukhu, we provide ama-broilers, sinike futhi ama-layers.
Umbukiso omkhulu wezokulima oweHarare Agricultural Show usungulwe lamhlanje. Uzulu weMelika namuhla uqhubeke ethumeza amazwi entuduzo emulini yelunga ledale lePhalamende uSenator John McCain yena obhubhe ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano we-MDC Alliance uthi uphakathi kokuqoqa ubufakazi ozabukhweza edale le-African Commission on Human and People's Rights maduze udinga ukuthi idale leli lesule impumela yokhetho olusanda kwedlula ngoba usithi kwaba lokuqilibezela. Umanyano lo uthi umthethwandaba we-Constitutional Court waphambanisa ngesinqumo sawo sokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye owanqobayo kulolu khetho. I-MDC Alliance ithi umkhokeli wayo uMnumzana Nelson Chamisa nguye owanqobayo. Abomanyano lo bathi umthethwandaba we-African Union kumele wesule impumela yokhetho njalo ungenele kundaba zokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kodwa umthethwandaba lo awulawo amandla okubamba iloba yiliphi ilizwe ukulandela kumbe ukuhlonipha izinqumo zawo. Ngokunjalo abanye bathi ukuya kulomthethwandaba akusoze kusize ngalutho. Kodwa abanye bathi uChamisa wenze kuhle. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
UZulu weZimbabwe wamukele ngemibono ehlukeneyo inyathela elibikwe nguChamisa lokuqhubeka elisana leZANU-PF ngokuya emthethwandaba we-African Commission for Human and People's Rights, ACHPR, besithi sokuyisikhathi sokuthi ilizwe likhangelele phambili. UMnumzana Chamisa uthe usedlulisele phambili udaba lwakhe lokuthi waqilwa kukhetho lwangontulikazi ngoba engasuthisekanga ngezinqumo somthethwandaba waphezulu elizweni oweConcord. Encwadini yakhe azayisa kukomishini yeBanjo, uChamisa wetheze uhulumende weZimbabwe umlando wokuvimba uZulu ukuthi azikhethele umongameli amfunayo ngokuqilibezela akwenze ekhethweni. UMnumzana uNisimo Madiri uthe uChamisa kufuze amukele isinqumo somthethwandaba weConcord aqale njalo ukululunga ibandla lakhe ukuze linqobe kukhetho oluzayo luka-2023.
Ngokubona kwami ngibona ngani uChamisa lapha usedlalisa isikhathi langama resources angelawo. Kutshengisa ukuthi impumela esifakwe ngumthethwandaba we-constitutional court ayisoze intshintshe. So ngcono ayekelane lakho abone ukuthi angalungiselela yini kahle ngo-2023 ngoba kathesi ambone ukuthi ama results akhulunywe yizeki langomthetho ukuthi wakhulunywa wathini uconstitutional court ungachange so mbona ngani lapha hayi angayekela alungiselele for 2023 kungcono
umnomzana Leon Dlovu yena ubalise ukuthi ukusa indaba yakhe eBanjul gakuzoze kuqule lutho njalo kulakho ukuthuthuzela impi elizweni
le right yona le yokuzenzela izinto zana lezo ya kodwa sonke siyazi ukuthi lokho akusatshintshi sokukhona sokukhona umnanga kwangasoza vuma ukwehla and kungaba lenye impi engabulala abantu abangenzanga lutho mbonani uChamisa asofuza ukwenze ikuvuma and then a reset i-campaign yakhe behlale phansi lapho uShimini Ncube lapho uThinta Ibithi lapho uWendi bakhe labanye bakhe abasakhulayo bekhangele ku-2023
ubuye wachwayisa ukuthi loba iBanjulu inganquma ikukhuthaza ukubunjwa kwahulumende womanyano uChamisa kuzamele angavumi ame ngokuqinisa ibandla lakhe umnumzana iphuthile inkosi Maphosa owezaphu uthi uChamisa uthatha le nyathelo ngesifiso sokuthi kulandele umthetho qobo eZimbabwe kodwa ingabe sidlalisa isikhathi ngoba umthetho ndawo yeConstitutional Court yiwo olamandla phezu kwalokho okungakho kulunywa ngezinye inhlanganisa egcizelela kulokhu uMaphosa uthe loba nje uChamisa engasaphambili udaba lwakhe sokungaba nzima ukuthi izinqumo zali commission zilandelwe umnumzana Bukhosi Nkiwani sakamuzi Harare uthe uChamisa uqondile etshengisa ukuba umuntu ofisa ukuthi izalwane zakuleli zithole inkululeko kundubo ezibhekane lazo okwesikhathi eside bephansi kombuso webandla leZANU-PF
inkinga yekona ukuthi isesethe udaba lolu zalwenza loba ngolukaChamisa lomnangako udaba olukhona luphakathi kwabantwana beZimbabwe abatshontshelwe ivoti yabo ngithemba lawe ububona nje umumo elizweni ukuthi akulabantu abathokozayo ukuthi uyidi unqobile khona ukufuze ukukutshele something ukuthi izizalwane zakuleli ngazijabuli ezifuna ijustice ecacayo hathi leyo emthethwandaba wezalo
umongameli Mnangagwa ugcotshiwe ukuqala umsebenzi wakhe wokubusa iZimbabwe okuminyaka emihlanu elandelayo emkhosini omkhulu owenzelwe izolo eHarare ongenwe inkokheli yamazwe e-Afrika abegoqela umongameli Paul Kagame weRwanda uSiru Ramaphosa weSouth Africa labanye ngimele isithu 7 seHarare ngiuGibson Bebe
Kunjalo nje ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana uthi okuzanywa iMDC Alliance lapha ikuchaya ukungethembeki kwebandla leZANU-PF lokudinga ukungenela kwe-African Union kundaba zokuguqulwa kwemithetho ephathelane lokhetho kanye lamalungelo oluntu.
Abakuzamayo labana ukuthi babonise umhlaba wonke ukuthi kulesingundengunde lobumenemene obenzakeleyo kulelani lizwe njalo bazama ukuthathela laba abathetha umbuso ngodlame inkoleko which is illegitimacy le credibility yabo and konkana ungakubheka kahle kungenye indlela yokuthi basebenzise umthetho that means democratic and constitutional means ukulwa lebandla leli likhokhelwa ngumnangagwa elathatha umbuso ngodlame laphinda labtshontshe ukhetho lwabantu singababonga njalo phinde sibabongele ngokuthi kukwamanye amazwe esiwaziyo ngabe kudala bephakamisa izikhali ngabe kudala beqala udlame njengesakubona eKenya njengesakubona eCentral African Republic njengesakubona kwamanye amazwe khona le West Africa kodwa bayazama abaphikisayo beZimbabwe ukuthi benze ipolitiki yabo lombangazi wabo kungabanga lezi dumbu kungabanga lo dlame
yona ikomishini yezwekazi leAfrica le ubona ilupata njani lolu daba
okudanisayo ukuthi nganiso ze-Africa kugoqela bona osadik labe AU ngathi azikaphaphame ebuchongweni bokuthi kumele zime lalo sapho lwabantu be-Africa kusuzathola ukuthi inkokheli ze-Africa ama-liberation war movement balokusekelana lokukhohlakala ngomphakathi wabantu kusuzathola ukuthi i-ANC zasupport izanu i-chama chamapintu zisupport izanu bekhohlwe ngokuthi amazwe lawa ngabantu base-Africa hhayi ama-political parties iloba lawo ma-political parties alwa impi
ngamanye amazwe Chamisi ngathi yini macapulana okwenziwe nguChamisa lapha ukuya ezwekazi leAfrika ikuzama ukuchaya ikuzama ukubandezela ibandla lezano PF.
Hayi abasewe kudinga somandla sikukuthi kuthwe banqobile sebedinga ukuthi umhlaba wonke ikakhulu iAfrika ibe kwazi bazama ukunqunula umbuso kaBabumnangagwa ukuthi ngumbuso olempande zawo kusingunde ngunde lobumenemene. Akulanto abangayithola njengokuthi kungaguqulwa isinqumo esenziwe yikhothi, but ulwazi lonilana ukuthi iAfrika ihlale isazi luqhakathekile kupolitiki.
Umnumzana Dini Zulu Macapulana ingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwele South Africa.
Yebo 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOADEBELE.
Umbukiso omkhulu wezokulima oweHarare Agricultural Show usungulwe lamhlanje uvumela ukubukiswa kwenkukhu lonyaka. Nyakenye kazizange zibe khona ngoba kwakulomkhuhlane we-avian flu. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abaqoqi balumbukiso wezokulima lamabhizimusi weHarare Agricultural Show bavule owalunyaka ngokukhuthaza abantu ukuthi baze ngobuningi babo ukuzongena kuwo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafuya inkukhu eZimbabwe Free Range Poultry Association uveze uyinjabulo enkulu ngenyathelo elithethwe nguhulumende lonyaka lokubukisa imisebenzi yokufuya inkukhu.
Ayisifuna ukubonga ikhulumente yethu ukuthi basincedise ukuthi umkhuhlane lo ungahambi emakhaya. Lathi last year kade singelazi inkukhu lapha. So lonyaka kakusele umkhuhlane lowana inkukhu sezibuyile. Kutsho ukuthi inkukhu kathesa abantu bangathenga behamba lazo besiyo behamba emaplazini.
Umnumzana Nkosi Ngwenya wenhlanganiso yeZim Avian efuya lokuthengisa amatsiyane uthi amathuba asevulekile kuhlanganiso esifana lezakhe.
Siproduce ama DO chicks. Yabona kuze kube le avian flu leyana. Kwaba le demand enkulu, inkukhu azisekho phandle. Inkukhu sezizilutshwane, so thina sibuya njengeZim Avian silazi inkukhu. Sibi provide ama broilers sinike futhi ama layers.
Uthi noma kunje lokho kunzima ukutholisa abantu ikakhulu inkukhu zamaqanda ngoba belakho ukumelela kuphose inyanga yonke bengakazitholi ngenxa yokwandelwa.
Ama layers ukhanya idemand yangkhona siningi kakhulu. Lapho eZimbabwe ukhanya kulohlupho lamaqanda, amaqanda these days asehlupha. Yabona ama prices amaqanda sekhwelile. Kudala wawuthenga iqanda $4.6, khathesi uthenga $4.4.
Unkosikazi Jiji uthi lonyaka bakhethe ukufundisa uZulu ngemihlobo ekhona yenkukhu zemaphandleni ama roadrunner.
Ama breeds kutsho ukuthi kulomhlobo wenkukhu nxa ufuna ukwenza amaqanda kule nkukhu ezikunika amaqanda emaningi. Lama breeds ahamba imhlobo onjalo. Sekula ama breeds lawo eyenza inyama kakhulu ele inyama uthi ama lokuzeni amaqhuda angikhona angafika noma 5 kg 4 kg.
Umnumzana anesukwaramba ubukisa inkukhu ezeZimbabwe lezivela phandle kwelizwe ezifana leBrahma ekhula ize ifike kusisindo samakilogram angaba yisikhombisa ivela kwele Australia lezinye ezivela kwele Japan. Umbukiso walonyaka owenziwa phansi kwendikimba ethi Field to Industry Produce Connect and Develop izavulwa okusemthethweni ngolwesihlanu uMongameli Emmerson Mnangagwa. Abalimi labosomabhizimusi bakhangelelwe ukuthola imivuzo etshiyeneyo ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola. Ngomnyaka ophelileyo kungena abantu abangaba zinkulungwane ezingaba ngamakhulu amabili 200,000 embukisweni weHarare Agricultural Show. Lo nyaka abaxoxa lombukiso bathi bakhangelele ukuthi abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamachumi amahlanu 250,000 bangangena kulombukiso. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Uzulu weMelika namuhla uqhubeke ethumela amazwi enduduzo emulini yelunga ledale lePhalamende uSenator John McCain yena obhubhe ngomgqibelo. UMcCain udliwe isifo semvukuzane njalo obeseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalombili lanye 81. Lanxa uMcCain ebelilunga lebandla lama-Republicans obesaziwa ngokuba lomcabango ozimeleyo. Ubedume kakhulu emhlabeni jikelele ngokugqugquzela umbuso okhululekileyo. Uzangcwatshwa ngomgqibelo emathuneni amaqhawe edolobheni leMaryland. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Gary Twala Jackson ngokutshona kukaMcCain.
UMcCain ngamchaza ngomuntu engathi ngesilungu ubele influence kakhulu endleleni iMelika njengezwe ebiseza ngayizinqumo njengoba uthile kakhulu kuma foreign policies. Kukanti nakhona lapha ngaphakathi eAmerica umuntu mpela obele lizwi athe nxa ngakhuluma lizwakale endaweni ezamalungelo lezempila kahle kubantu baseAmerica. Ngibona ngathi laphana kulahleke indoda mpela ebilesibindi sokusukuma imele ekushoyo kungenani ukuthi ngoba lokushoyo nginezelele kakhulu ukuthi esikhathini esiningi ubengavumelani lezinqumo ezenziwa ngupresident okhona manje uDonald Trump and ube stima mpela abonakala ukuthi hayi uyayimela into yakhe.
Ubona siba khona yini kubandla lama-Republicans ongaphakama agcwalise isikhala esithiwe nguMcCain?
Ndesana isikhala esinzima kakhulu mpela ukuthi sigcwaliseke. Angiboni ukuthi kuzoba lula ukuthi simthole omunye ofana noMcCain. Balutshwana abantu mpela akade bezimisele emsebenzini wabo njengaleyana indoda.
Ontando kayiphikiswa emhlabeni jikelele lapha bebemazi ngoba ngomuntu obe ngavumelani lo mbuso oncindezelo kakhulu. Ubona ngani bezwa njani ontando kayiphikiswa bomhlaba nxabe mbona iseshonile kanje?
Kukhona mpela abangakhala bethi balahlekelwe kodwa kukhona njalo futhi abanye esingathi phecelezi bangakujabulela ukuhamba kwakhe ngoba ube khuluma kakhulu ngendaba zokuthi i-America ingenzani kumbe ingenela njani endabeni zokuthula ngaphandle kwe-America. Engathi i-world peace ube ne-influence kakhulu mpela lapho begqugquzela ukuthi i-America ihambele phambili njengelizwe elikhanya lihamba phambili ekulweleni amalungelo abantu.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sixoxela eseTexas. Live Talk lamhlanje sikhangela inyathelo eselithethwe ngumanyano we-MDC Alliance elokukhweza udaba lwalo enkantolo ye-African Union liphikisa impumela yokhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isinqumo sokugweba intathelisa indaba ezimbili ezenhlanganiso yezindaba eReuters ezivalelwe enyakenye ngompalakazi ebesimele sethulwe lamhlanje sesidluliselwe phambili ukuze sethulwe ngenyanga ezayo. Ukusilela kwamaphilisi omkhuhlane wofuba owe-tuberculosis sokuchiya izigulane eziningi kanye labagcine izigulane lezi bekhathazekile. Kubika intathelizindaba yethu uBathabile Masuku.
Abantu abanomkhuhlane we-TB abebenatha amaphilisi abizwa ngokuthi fixed dose combination elinathwa kanye kuphela babhekane lobunzima ngoba amaphilisi lawa engasatholakali ikakhulu ezibhedlela zikahulumende. Udokotela Leo Matsika uthi ukusweleka kwamaphilisi lawa kuzadala inhlupho eziningi ebantwini abawadingayo.
Amaphilisi la awelapha i-TB engathi abe ebambene vele ngathi amaphilisi akhona ayasilela ngalesi sikhathi okungaba yinto engadala ingozi nxa isimo lesi singazange silungiswe masinyane. Singakhangela ukuthi abantu bazagcina besiba bengathi beseqa ukunatha kwamaphilisi okuyingozi kakhulu ngoba umuntu engavele eyeqise isikhathi sakhe kumbe eyeqise ukunatha leyo mithi kumbe amaphilisi ugcina esesiba lenhlupho kusasa. Njalo singabona ukuthi abantu abaningi bagcina sebesiba resistant to ama-drugs lawa kubangela ikhona ukuthi bayiqisile isikhathi sabo sokunatha amaphilisi.
Omunye onatha amaphilisi la unkosikazi Mebu Moyo uthi nxa esiyathatha amaphilisi la usephiwa aweviki kuphela kukanti ubevame ukuphiwa awenyanga yonke. Uthi isibhedlela sempilo athatha kiso amaphilisi la sithi amaphilisi la asesilela ngakho bazama ukuthi umuntu wonke athole ingcosana esisele.
Amaphilisi e-TB anathwa ngesikhathi esifanayo umchokochuze eqeda ikhosi yangkhona kade sinithetha amalutshane kodwa nilasiqinisweko sokuthi siyambuyela nizawathola yini lawa engakapheli.
Kusenjalo isibhedlela seNgutsheni esikhangela abantu abagula ingqondo kubikwa sihlaselwe kakhulu ngumkhuhlane we-TB njalo izigulane eziphakathi zisengozini yokuthelelana ngenxa yokuthi zihlala zivalelwe njalo amaphilisi lokudla kusilela. Enyangeni ezimbalwa ezidluleyo idolobho lakoBulawayo beselile nani eliphezulu elabantu abagula umkhuhlane we-drug resistant TB ngakho ukusilela kwamaphilisi la kulakho ukubangela ukumemetheka komkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zamanye amalokishi koBulawayo sezilamaviki edlula amabili zingelamanzi ngenxa yokufa kwesitishi samagetsi esipompa amanzi ekhansili yaleli dolobho esenyameni Ndlovu Aquifer. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Idamu lamanzi elemagwegwe reservoir elitholisa izakhamizi zakoBulawayo amanzi ezibalisa ilokishi lenketha inkulumane imganwini leCulture Park sezehliselwe isilinganiso samanzi esiwatholayo yikhansili ngoba kube lokuphazamiseka komsebenzi esitishini esidonsa amanzi. Isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaza isizathu sokusilela kwamanzi emalokitshini ambalwa akoBulawayo.
Amanzi akoBulawayo sibe lenkinga yokuthi imagwegwe reservoir esingathi sisiphala samanzi esupply indawo ezinjengenketha Nkulumane emganini Country Park amanzi ayehlile ngoba sibe lo challenge yepumping enyamandlovu Aquifer. Amanzi ethu siwathola from Nyamandlovu Aquifer lapho siwathwala khona ngegetsi. So ama lines egetsi akebe hawa kumbe bengasebenzi kodwa sisebenzisana kuhle nalaba abaphathe umsebenzi wamagetsi ukuthi siwabisele back online. Esikutshiwo kathesi ukuthi idorobho selingene ku-water shedding undawo lezi inketha nkulumani emganwini the country park sisenza ukuthi every day ntambama ngo 6 siyachitha amanzi bese sivule kuseni ngo 9 o'clock
ethi emalokitshini aphezulu azaphuza ukuthola amanzi kodwa sebekhuphe izimota zekhansili ezihamba zisabela abantu amanzi
zayo ukuthi si ncedise ukuthi amanzi egcwale emagwegwe reservoir ngoba nxa abantu beloke bewasebenzisa during the day even siphampa ipace yokugcwalisa amanzi ereservoir iyaphuza so esikucela ukuthi abantu bebekezele ngoba lakathesi emagwegwe reservoir kayikagcwali i-effect yalokhu futhi ithi kule ndawo eziphezulu abantu abalezindlu eziphezulu njengabenkulumane kulezi ndawo amanzi kakafiki ngoba amanzi apha efuna i-pressure ukuthi akhwele kulezi efike emzini le ephezulu esikucela ukuthi silama bowsers singathi izimota lezi ezithwala amanzi esizikhuphileyo njengekhansili endaweni ezithize besicela izakhamizi zihambe zethatha amanzi emabhawuzeni
isakhamuzi se-Country Park umnumzana bakitsanani Dube uthi ngempela ababhekane lo dubo lokusilela kwamanzi
ngempela sibhekane lo dubo lwamanzi njalo ikhansili kumele ubone ukuthi iyalulungisisa masinya udubo lolu esikuzwele enkabazwe lesikohlweni kungakasehleli ngemikhuhlane edalwa yingcikisi
Isakhamuzi senkulumane umnumzana iPhithule Maphosa uthi baphila nzima ngokusilela kwamanzi njalo ikhansili ibingatsho ukuthi kungani amanzi engekho
ngempela sibhekane lo dubo lwamanzi okwensuku ezidlulileyo njalo iCity Council ibingasitsheli ukubana isizathu enkuyeni singayela amanzi sebe sithi kade izesa ingani le problem yamagetsi sesimangala nje ngoba izesa yona ayikasitsheli ukuthi lo dubo lwamandla kagetsi so that isimangele njalo sikwazi ukuza kuhamba njani
yakobulawayo isithembise ukuba lolu dubo lokusilela kwamanzi alusoke lwahlalwa lunjalo kodwa kunje basebenza gadalala emizameni yokugcwalisa amatanka abo amanzi asemagwegwe bethi abanye sebewatholisa amanzi loba nje abasendaweni eziphezulu bazaphuza ukuwathola izakhamizi seziveze ukukhathazeka bethi sebehlalele evalweni ukuthi ungaqhamuka imikhuhlane yesihudo uma bengahlala isikhathi eside bengelamanzi ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
uthele kancane wemzolo eyankipi papalaza awuthele kancane wemzolo eyankipi papalaza awuthele kancane wemzolo eyankipi papalaza awuthele kancane wemzolo eyankipi papalaza emalu
Zipheta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umanyano MDC Alliance uthi uphakathi kokuqoqa ubufakazi ozabukhweza edale le-African Commission on Human and People's Rights maduze. Udinga ukuthi idale leli lesule impumela yokhetho olusanda kwedlula. Kodwa abanye bathi akusoze kusize ngalutho. Twakazomuhle kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungamile inkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.